siyabonga Gibbs Dube lojonga Kandemiri. Siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 24 Ntulikazi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Elingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ithi iphakathi kokuqoqa kutshengisela isola ukwehluleka ukubusa okwenziwa libandla leZANU-PF. Sile ngxoxo lesikhulumi salenhlanganiso.
Kula ama-problems e-economy, abantu abalamsebenzi, kakula mali kodwa funa uhulumende ebhize edlulele imali.
Ukulenye njalo indizamchina esinyamalele sizalethulela ukwenzakalayo. Kuthi ke silengxoxo ngodaba lokuhlela imuli ifamily planning.
Seven khangela ngenye indlela ukuthi ngijahe izinto ngisesemncane kakhulu ngiqale ngime and sizathola ukuthi sulesisu isisu lesiyana asonto obuzimisele yona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha kulomsakazo. Abenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition bathi baphakathi kokuqoqa kutshengisela besola abathi yikwehluleka ukubusa kwenziwa libandla leZANU-PF. Kunyanga edluleyo intsha yebandla le-MDCT layo yathi izatshengisela ngezizathu ezifanayo kodwa kuze kube lamhlanje akula okwenzakeleyo. Sixoxe lesikhulumeli se-Crisis in Zimbabwe Coalition ukuze sizwe ukuthi bona bazathatha nyathelo bani.
Ngoba sesibonile ukuthi uhulumende singathi ngala solution kuma kunduku esihlangana lamaZimbabweni. Okumqoka ukuthi kulodivo lwamanzi, kulodivo lwe-constitution, i-government kayifuni ukuthi implement i-constitution. So kulomnyaka leyo-constitution yaya-adopta. Kula ama-problems e-economy, abantu abalamsebenzi, kakula mali kodwa sifuna uhulumende ebhizi edlulele imali, kakula okuse abazama ukuthi bafike khona. So thina njengenhlanganiso sesibona ukuthi kungcono ukuthi sihambe siye kumaZimbabweni senze lokho sengathi ngama-protests kumbe ama-community mobilizations ngoba amaZimbabweni yiwo abangasinika esingathi yi-solution kulolu dubo esihlangana lalo.
Manje likhangelele ukuthi lolu hlelo lingaluqhuba nini?
Lezi nhlelo seziqalisile ngikhuluma nje. Ngathi ihlelo ezokuqala zizahlangana le-SADC People Summit. Sisuka ku-SADC People Summit ngoba siyakwazi ukuthi abakhokheli be-SADC kakula okuningi abasinika khona kula ma-solution esingawathola lapho. Kodwa sifuna ukuthi siqalisele khonapho kwenzela ukuthi senze lokho singathi putting Zimbabwe on the spot ne-SADC Summit. Sisuka lapho kula ma-mobilization, kula ma-meeting amaningi-ningi esizabe siwenza. Sizama ukuthi sitshengisele ukuthi hayi eZimbabwe into kazimanga kuhle. Siyabona ukuthi umkhonomi uyaqhubeka siyaphambili siyaphansi abantu bayasela imisebenzi kwenduku eziningi-ningi. Xa abantu behlezi besendlini bengenzi lutho lokhu kunganika ngathi sibonele sokuthi izinto zihamba kuhle zona zingamanga kuhle.
Kahle kahle kuyini eliyaba lifuna ukuthi uhulumende akwenze njengoba kukhetho abantu bamkhetha njalo kuyini okungalungisiswa ngesiphangiphangi ukuthi sibone konke lokho okutshiwo kuphela?
Singathi ukuthi ilizwe kumbe ngathi ilizwe kumbe ngathi singathi state of the economy iyasitshengisa ukuthi ama-elections lawa adlulileyo kulokuningi okungahambanga. Bangakhuluma abantu bathi hayi ama-elections aphila kodwa i-economy iyasitshengisa ukuthi kuningi okungahambanga kuhle. Uzathola ukuthi kulamakhampani esingathi afika 10 avalwayo viki ngalinye lingena abantu abafika 1,000 bayaxotsha imisebenzi amaviki engena ephuma. Kakula manje elizweni njalo uhulumende afuna ukuthi a-implement i-constitution eya-adoptwa kumnyaka ophelileyo.
Alo-ke ngumfundo mlilo isikhulumeli se-Crisis in Zimbabwe Coalition sixoxela ecingweni eseHarare. Kudaba olufanayo kuqhamuke kufuthelana okukhulu lamhlanje phakathi kwabantu abaphila ngokuthengisa erenkini kobulawayo lamapholisa ngemva kokuba amapholisa kamanisipala eqalise ukugijimisa abantu laba ebathathela impahla yabo esithi akumelanga bathengisele kulindawo. Imbiko esiyamukeleyo ithi ukubotshwa kwabanye babantu laba kucunule kakhulu, abanye babo baqalisa ukulwisana lamapholisa e-council kwagcina sokubizwa amapholisa abona ukulondoloza ukuthula awe-riot. Isehlakalo lesi siza ngesikhathi ugatsha lweZimbabwe Revenue Authority luphakathi kokuhlasela abathengisa izitaladeni labantu abazisebenzayo lusithi kumele bahlawule imithelo yetax. Izisebenzi zalolu gatsha zibikwa bezibhoda endaweni ezijene lamhla ezigoqela ama flea market eKaripa zitshela abantu abathengisa imkambo ukuthi kumele bahlalise bahlawule imithelo okuyinto esolwa kakhulu ngabanengi. Ukuhlaziya lolu daba untungamile inkomo weStudio 7 uxoxelo nobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jafet Moyo lesiphatha amandla senhlanganiso emela abathengisa izitaladeni labazisebenzayo iZimbabwe Chamber of Informal Economy Association unkosazana Debra Mukasa. Umnumzana Moyo nguye osungula lingxoxo.
Sibone ngani nje uhulumende ngumuntu nje engani uyazingela ukuthi angayithola kuphi imali. Sibone ngani ayisiyo ndlela uhulumende ongadinga ngayo imali. Aliba laba bantu bayafakwa endleleni eqondileyo ama-business abo aregistri ukuze kube sovala ukuthi bayenza msebenzi bani, bathola nzuzo bani, yiphi imithetho abangasebenza ngaphansi kwayo. Asikuzwisisi ukuthi uhulumende aze afike kuleso sinqume. Ubeboneni njalo uzama ukwenzani ngaphandle kokuthi nje hayi ngumuntu opheleleyo nje ukuthi angathola kuphi imali.
Unkosazana Mkasa, sike saxoxa izolo usola kakhulu iZimra ngokuthatha lelinyathelo, kodwa bakhona bathi kungakhathalekile ukuthi umuntu uthola malini njalo usebenza ngapho, uyazisebenza kumbe uqhatshiwe, kumele abhadale umthelo. Othini ngalokho?
Okwakuqala ngizathi ngibuze uhulumende ukuthi ungathenga inkomo ongayaziyo na. Lapho uhulumende ufuna ukusisenga engasazi ukuthi sidlingaphi, sihlala nga njalo siyithatha ngaphi imali yokuthi siqale lawo mabhizinisi. So mina ngithi ngokunjalo engasengi inkomo angayaziyo, baqale ayifide inkomo eyibone ukuthi isifidakele isiqalise ukuthi eyisenge ithole lolo chago alifunayo. Akungeke kwenzakale ukuthi athi ufuna umthelo njengoba ubaba eseke watsho ukuthi uyawufuna umthelo ebantwini angabaziyo ukuthi bayithethe ngaphi leyo mali. Singakhumbula ngezisuku eziphelileyo labo ma-informali yibo abavusa umkhono wethu ngo-2008 begijima besiye emabhoda bebuya bethengisa impuphu zicutshiwe, yikho lapho esavuka khona. Khathesi silalaba abantu okuthiwa ngama-China abale tax free abangenisa impahla eziningi ebezithengise. Ungangena isitolo sabo ubuze ukuthi irisithi ingawo, ungathenga kakuphiwa irisithi uphengeuthiwa babhayisibongile. Kodwa thina njengama-informal sikhipha imithelo ivini empeni engangesinkwa esiphilisa abantwana ngakho. So angiboni ukuthi engaphinda futhi ethi sikhiphe lowo mthelo.
Baba Moyo, akhona yini amanye amaqhinga angenziwa ngohulumende ukuthola imali kulokuhlawulisa ama-vendors abantu abathengisa ezitaladeni imithelo?
Uhulumende indlela esazi ngayo thina uthola imali emthelweni, kungaba ngesilungu abathi corporate tax, angaba ngamakampani, kungaba i-sales tax empahleni ezithengiswayo, kungaba ipeyi eholweni lalabo abaholayo. So kusobala ukuthi nxake efuna imali uhulumende ufaka imithetho ezenza ukuthi laba abale mali, njengoba nje sithe sifuna abaphakathi kwelizwe abangaphandle asibafuni, bahugeke ukuthi bengagcini imali zabo ke ngaphansi kwemiqamelo, bekwanise ukuqhela, beinveste, baqhelise amakampani abo ukuze bebhadale imali kuhulumende beqhatshe labantu bebe banengi. Nxa sebe labantu abanengi iproduction isikhuphukile. So kunengi kokuthengiswayo abantu behola izimali zabo bethenga impahla. Uhulumende kuba lula nje okumangalisayo ukuthi uhulumende athole ibhesi yakhe laphana ohuqa khona imali isiba nkulu kuthi laba ke abageba ezingaphansi komhlabathi ama-minerals babhadala okungakanani beyaziwe ukuthi ngobani labo bantu. Uhulumende nje engazitholela imali enhle angaza ke sibone nje esegijimisa abantu nje abazama ukuzinceda ezitaladeni.
Mkasa, kumihlangano eliyenze labezimra bathilo yini ukuthi kumele libe selibhalisile ngelanga elingaka njalo liqalise ukubhadala imithelo ngelanga elinje?
Abasiyithelanga sizanga sibe lomhlangano okuthiwa ngumhlangano othukutshayo. Siphenguzwa sekuthiwa ngezindawo ngezindawo sebehamba bebhalisa abantu ukuthi uthengisani uthola malini ngenzuzo. Kukhanya into leyi iphenguyenzakala nje mahlayana. Okakhathesi ngingakhuluma kule ndawo okuthiwa kuseRusape babhizi bahamba bethathela impahla nxa bengagcwalisanga emabhukwini ukuthi banempahla bani njalo zinika inzuzo enganani. Iripoti esiyithola khona manje ukuthi eRusape yikho izimra ekwenza esingene phakathi kwama-informal.
Lo ke ngunkosazana Debra Mukasa owenhlanganiso yeZimbabwe Chamber of Informal Economy Association ubexoxa endawanye lo nobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo bendawonye lo ntungameli Nkomo weStudio 7.
Nanti elinye ithuba, nansi enye indlela yakulalela umsakazo wakho weStudio 7. Sihlobo, ulakho ukulalela uhlelo lweStudio 7 hatshi kuradio kuphela loba ebulenjini kodwa la kumakhale ekhukhwini lasecingweni ngokusithinta kunombolo ezithi nxa useSouth Africa 27 105 916 467. Ngizaphinda njalo 27 105 916 467. Kuthi kulawa abaseBhilithane zithi 44 203 519 1338. Labo abasemelika leCanada ngezithi 1 712 432 5885. Kholisa umsakazo wakho weStudio 7 kuradio ebulenjini ecingweni loba kumakhale kukhwini. iStudio 7 ngeyakho.
Obe ngumhleli kugatsha lwendaba eziphathelane lezamabhizimusi kuphephandaba le The Chronicle uMenard Mafira kureba kasekho. UMenard obele minyaka engamachumi amathathu lantathu ubhubhe izolo ntambama engozini yomgwaqo wemaswingo eduzane leBeatrice elubhekise eHarare ukuyaphatheka emhlanganweni weNational Tourism Policy owenziwe lamhlanje. Intatheli zindaba yephephandaba le The Sunday News obehamba laye uRoberta Katungwa ubikwa elimele njalo esesibhedlela ephuke inyawo. Intatheli zindaba ezisebenze lomuyi sezethule imbiko ebulenjini beFacebook zitshengisa ukudana ngokubhubha kukaMenathi zisithi ube ngumuntu olenhlonipho elembeko njalo esebenza kuhle labanye bakhe. Lokhu kwenzakala nje enye njalo intatheli zindaba uZakheus Nemadire obesebenza ezimele ebulewe ngabantu abamtshontshele impahla yakhe izolo eHarare. Asizweni ingxoxo uGibbs Dube weStudio 7 ayiqhubele ngcwethi kwezokwethulwa kwembiko umnumzana Zenzele Ndebele.
Yinto ebuhlungu kakhulu leyo ngoba uMafira kuleyo beyindoda nje ikhanya ikhuthele isebenza nzima njalo indoda ekhanya ine-future ngakhangeleyo lokuthatha izindaba lapha. So anytime nxa kulo muntu ofile ikakhulu umuntu olusebenza lonke kuba lokudana okukhulu kakhulu thina kwi-journalism nokuthi thina abentatheli ezindaba sihlale kakhulu namhla ngoba sivuke sifala ngile ngenye indoda layo futhi u-freelance journalist eHarare umfana omncane kakhulu obulewe ngamatsotsi kona ngale eHarare. Sikhayele ukuthi uRoberta layo omunye wama-journalist athi hamba lo-Menadi uqamuka unyawo esesibhedlela sethemba ukuthi uzasila. So lilanga engathi ngelibi kakhulu sikhangele ebantwini abathatha indaba lapha ngemva lezi.
uphoke imuli yakhe linceda ngani kumbe lalo futhi njalo unemadile
kule mhlanganiso efana nalezi mbabo yini nokuthena leseyo ebuya nxa kunje bephathise lapha nalapha but nxa abantu sebesekufekele ezenje isisikhathi lapho ama-journalist esiqalisa ukubuzana khona ukuthi kanti kuyini esingakwenza ukwenzela ukuthi nxa omunye esewathiya kube le nto esala ithola imali uyakwazi ukuthi ama-journalist ngabanye abantu abasebenza nzima kodwa bathola imali encane kakhulu uthi mhlawumbe lelo langa wathiya yilanga lapho imbuli yakho esala khona ingaselalutho so ngezinye izinto zelezi ezihlala zisikhumbuza ukuthi mhlawumbe kule need yokuthi sihlangane apart from ama-association senze i-welfare fund yama-journalist
ye mase sikhuluma-ke ngemgwaqo wena le esithethe impilo kajaha lowo kambe ungathini ngemgwaqo yezimbabwe
I think I'm a journalist in Baba in the reason that I'm sure as low as I could be to any quality. I pepang and you should have been running over the train. We can Baba, the Spala, Yemudi, Lapo Putakuna Bandaba is called the Sabe Muli, Yagungo, Yemota. It is from a city. Ukuqakathekile ukuthi uhulumende elinye umgwaqo le kwenze ukuthi abantu bephephe uzacabanga njalo ukuthi i-civic society sibuye le campaign ukuthi apheyibiyeli to die lapha abakhala khona ngokuthi uhulumende yakwenza imali yama-toll gate lapha njengalokhu akunjayo kodwa kukhanye-ke ukuthi wenzani ngemali leyi nanku phela imigwaqo ayilungiswa abantu belokhu behlisa inkomo ziyangena emgwaqweni inyamazana zonke ziyangena emgwaqweni so imfa lezi yisikhumbuzo zokuthi kuningi uhulumende amele kwenze
Hello-ke ngumnumzana Zenzele Ntebele ingcwethi kwezokwethulwa kwembiko bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo. EleZimbabwe lona eliphathekayo kumkhosi we-20th International AIDS Conference osaqhubeka eMelbourne kwele Australia lithi liyaziqhenya kakhulu ngenhlelo zalo zokuvikela abantwana ukuthi bengathelelwa leli gcikwane ngonina bebeletha ele mother to child HIV infection. Unkosikazi Anna Phiri olwela amalungelo abantu abaphila legcikwane le-HIV njalo yisiphathamandla senhlanganiso ye-Asikhulumeni Inkulumane District Support Group utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi abaphatheka kunhlelo zenhlanganiso yakhe bayancedakala kakhulu.
Umama kasethi nxa bezithwele angithi bakhululekile kakhulu ukuthi bahambe bayethesta. I-problem abayawahlangana layo ngeyokuthi i-participation obaba nabafundi ukuyezinye iy'ndaba zokukhesa okuthuka kwenzi ukuthi umama bakuyele ini kumbe bangathesa umama kube nzima ukusayisela imiphathina ukuthi sengithesile ngakubandwa i-HIV.
Sikhangele yona inhlanganiso yenu leyi eye asikhulumeni enkulumane kuyini sibisibile liyabe likwenza
njengenhlanganiso thina esikwenzayo yikuphathisana labantu asebethesile baphuma be-positive ukubancedisa how to manage i-situation zabo abayabekizo ukuthi bayamukele i-acceptance lendlela zokuziphatha ukuthi baphile njani nalo igciwane lethu. I-psychosocial support siyancedisana labo langendaba ze-disclosure ukuthi baphumele egcekeni langendlela zokuthi ama-services bawathola ngasinjani kuyabaphathisa kakhulu ngoba ngisangele ukuthi umuntu obuya ku-support group une-information u-empowered njalo uyaphangisa ukuphika but those abathesta bahlale ngekhaya banzima ngoba uyabe zithola ngani ngiye yedwa angaze abe ne-problem kube nzima ukuphumela egcekeni kuma-health services ngala ngithi uyabe etshelwa ngu-white uniform angithi amkhansele lwani umuntu umtshela ngento ayibona laphana engekho kuye but nxa esekwi-support group uyabe khuluma lo muntu umtshela ukuthi naye unakho njalo usehambe through this wayenza lokhu lalokhu kwamncedisa.
lo ke ngunkosazana Anapiri olwela amalungelo abantu abaphila legcikwane lengculaza ele HIV njalo isiphathamandla asikhulumeni inkulumane district support group lingakhohlwa ke ukuthi lolo yilo udaba olukhona ke lamhlanje ku live talk.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz kanye lasebulenjini ku www.voaindebele.com. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelane kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilako kuyabule njini ku www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale ngeInternational Access Code ezithi 1-202-617-2077. Ukuze lani likhulume kuhlelo lise UK, eMelika noba kwezinye indawo zomhlaba.
Njengokutsho kwami phambilini ke lamhlanje ku live talk siphake ithuba abesifazane omama phela labo sisi ukuthi likhulume ngodaba lwe HIV AIDS. Singakangeni ngiyusigaba esilandelayo ke sikhangele izenzakala kwamanyamazwe. Iziphathamandla zakho le-Igeria zithi zidinga indizamtshina ecatshangelwa ukuthi ingabe idubukile yawa kulandela umkhathi obungamanga kahle. Kucatshangelwa ukuthi lindizamtshina ebithwele abantu abalikhulu lasithupha ingaba iwele kwele Burkina Faso. Lokhu kwenzakala nje izolo kuwe enye indizamtshina eJapan kwafa abantu abangamachumi amane lanhlanu. Edabeni olumqoka lamhlanje uhlangothi lwezempila kahle olukhangela ngezokuncedisa uzulu ukuhlela kuhle imuli olweZimbabwe National Family Planning Council lubika ukuba luza kwethula ugwalo oluveza ukuthi luqhuba njani inhlelo zalo. Lokubonisa uzulu ukuthi ukuhlela kuhle imuli kusiza njani abesifazane labantwana. Okuningi asikuzweni kunothando Sibanda esiphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inhlanganiso le YZNFPC yiyo ephethe inhlelo zonke zokuhlela imuli kanye lokuvikela ukuzithwala elizweni ngaphansi kogatsha lwezempila kahle. Ugwalo lolu oluza kwethulwa lukhangelelwe ukuveza obala ukuthi inhlelo lezi ziqhutshwa njani okuzancedisa abezempila kahle ukuphathisa abesifazana ikakhulu ngendlela abangazikhetha ezibafaneleyo ekuhleleni imuli. Phezu kwalokhu, ugwalo lolu luveza ukuqakatheka kwenhlelo zokuhlela imuli ekuthuthukiseni inotho yelizwe lekugcwaliseni izimiso zenguquko zenhlanganiso yomanyano wamazwe ama Millennium Development Goals. Lanqanje umthwakazi esayigida ingoma yokuthi ukwanda kwaliwa ngabathakathi, iningi labesifazana lamhla seliqakathekisa ukutholakala kwendlela zokuvikela ukuzithwala ngoba lithanda ukuzenzela izinqumo eziphathelane lokuqalisa imuli ukuthi lokhu kuzenzakala nini njalo kangaki. Unkosikazi Emma Sibanda oyisakhamuzi kobulawayo uthi ukwethulwa kogwalo lolu kuza ngesikhathi abesifazana bekhonona ngobunzima bokutholakala kwezinye indlela ezivikela okwesikhathi eside zingela okunye okuphazamisayo. Uthi ugatsha lolu luyaphongunika indlela eyodwa ebantwini bonke kwabanye besezibangela indubo ezifana lokutshaywa likhanda, ukuphela umzimba kumbe ukukhuluphala ngesikhatshana nje. Wengeze esithi iningi lenhlelo lezi zitholakala ezibhedlela okwenza kube nzima ukuthi abesifazane abasebenzayo bathole isikhathi sokuya esibhedlela njalo nje.
Siba lobunzima kakhulu ukuze sifinyelele ukuthola indlela zokuzivikela ukubamba isisu.
Ugwalo lolu lukhangelele njalo ukuhlaziya ukusetshenziswa kwendlela zokuhlela imuli ngabasakhulayo lokuphathwa kwabo lapho bedinga usizo. Uhulumende sowabeka izinqumo zokuthi abesifazana abasakhulayo abadinga indlela zokuvikela emakliniki kanye lezibhedlela bathole uncedo bengahlangananga lokweyiswa lanxa besesezikolo, kodwa uhlangothi lwe-ZNFPC aluvunyelwa ukubalanda ezikolo ukuyabapha lezi zindlela. Unkosazana Tekla Moyo owazithwala eleminyaka elithumi lasikhombisa uthi lanxa uhulumende esitsho lokhu, basekhona abongikazi ababakhangelela emanzini nxa befika ezibhedlela bedinga uncedo okwenza besabele khatshana bagcine bezithwele bengaqondanga.
Sebengikhangela ngenye indlela yokuthi ngijahe izinto ngisesemncane kakhulu ngiqale ngime, and suzathola ukuthi isisu lesiyana asonto obuzimisele yona.
Unkosikazi Sarah Phiri osebenza labasakhulayo ugcizelele ukuqakatheka kokunika intsha ulwazi olwaneleyo ngemizimba yayo. Uthi lanxa evumelana lembono yokuthi uphila upho wesifazana odinga uncedo aluthole, kusadingeka ukuthi abasakhulayo bacetshiswe anduba bavunyelwe ukuthola indlela zokuvikela. Uqhubeke esithi ukhangelele ukuthi i-ZNFPC igcizelele kunhlelo zayo ukuqakatheka kokusebenzisa indlela zokuvikela emacansini kwabasakhulayo ukuvikela hathi ukuzithwala kuphela kodwa lokuthelelana imikhuhlane yengulamakhwa.
Amakhondomu a-right ngoba is a family planning method e-preventa i-pregnancy and at the same time i-preventa HIV and AIDS. So uzothi la amanye ama-family planning methods a-prevent i-HIV le-AIDS, a-preventa kuphela ukuzithwala.
Unkosikazi Janet Hadebe osebenzela i-ZNFPC ezabelweni uthi balenhlelo zokuhamba emaphandleni benika besifazana indlela zokuzivikela. Uthi uhlupho olukhona ngolokuswelakala kwendlela zokuzivikela okwesikhathi eside okwenza bathembele kwezinye inhlanganiso abasebenzelana lazo.
Omama emakhaya benelisa ukuthi bathole lawa amaphilisi lamajekiseni lawa ahlatshwayo ukuthi umama angazithwali. Yiwe sijayele ukuthi siwathwale, kodwa lawa athatha isibanga eside njengokuthi i-5 years esikhathini esiningi asilawo.
Umnumzana Gerald Sayi oyisakhamuzi uthi ukuhlela imuli yakusimlandi wabesifazana kuphela, kodwa abesilisa kumele baphatheke ngoba lokhu kusiza impilakahle yabomkabo labantwana.
Ngoba simfihlo yabomama kuphela, kudingakala ukuthi bonke behlale phansi behlanganise ingqondo bebekwazi ukuthi simfuna sibafuna nini abantwana ngasiphi isikhathi. Ngoba kuba luhlupho nxa umama ezenzela nkulu into enjalo.
Ngokucubungulwa okwenziwa yi-University ye-Oxford ngomnyaka ka-1990, iZimbabwe yayingenye yamazwe athuthukayo ayephethe inhlelo zokuhlela imuli ngobuciko obukhulu. Ukuwa kwenotho yelizwe kwachiya izikhenxe kulezi zinhlelo esezidinga ukuvalwa. Ngimbele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Lingakhohlwa ke balaleli, iStudio 7 ithanda ukuzwa imbono yenu ngenhlelo zethu. Liyazikhwabitha na inhlelo lezi? Yikuphi elifuna ukukuzwa kunhlelo lezi? Thumelani ke i-text message ye-WhatsApp loba i-email ku-studio7@voanews.com loba kusithinta ecingweni kunombolo ezithi 1-202-205-9942. Ngizaphinda njalo lezi nombolo, +1-202-205-994. Likhethe u-extension 11, lichie imbigo lemicabango yenu khonapho sizoyidlala emoyeni. Zimbabwe. Thank you. ingoma kaThemba Ndlovu Meet Me in Zimbabwe isigqibela kwehlelo lwethu lwanamhlanje, kodwa singakehlukani kesikhangele ebesilakho. Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ithi iphakathi kokuqoqa ukutshengisela isola ukwehluleka ukubusa kwenziwa libandla leZANU-PF. Uhulumende usevumile ukuthi uyehluleka ukulandela iziqondiso zebhanga le-International Monetary Fund. Sikeke lengxoxo ngodaba lokuhlela imuli i-family planning. Lingakhohlwa ke ukusithumela incwadi ye-email kukhele ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi 1202465 0318. Igama lami ngu-Chris Gande, lilale.